Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kungomvulo mhlaka 22 kumfumfu 2018 ngutungami linkomo endabeni zethu lamhlanje
okwenzakalayo lapha mnumzane ngikhona ukuthiyana okwakudala okwe-factionalism ungathola ukuthi icala labo bonaba asebethe bamiswa umsebenzi yikuthi mhlawumbe basebenzalaneleliye iqembu kumbe lomunye umphathi kumbe leyinye ingqongqoshe ekhona phana kwezanu p f esithe yangazwani labaphezulu.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank namuhla limise umsebenzi iziphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emisebenzini yenkohlakalo.
Uzathola ukuthi amabhenki amaningi asecalisile ukuthi bathathele abantu i-2% tax kumadola kumbe ngathi kumali abayisebenzisa emabhanga. So kuyahlukumeza kakhulu ukuthi umthethendaba kawubonanga ukuthi lolu daba kumelungile ekhodi ngokuphuthuma.
Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi udaba lokuphikisa umthelo wokubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathi ntambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo olungathethwa ngokuphangisa. Lamhlanje sisungula imfundiso ephathelane lomkhuhlane wemvukuzane yevele i-breast cancer. Sizaqhubeka ngalifundiso kuze kuyefika ngolwesihlanu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank namuhla limise umsebenzi iziphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emisebenzini yenkohlakalo. Iziphathamandla lezi zivalisa umnumzana Mirirai Chiremba, uNomeni Mataruka, uGresham Muradzikwa, lo Azwinandaba Saburi. Usibalukhulu walelibhanga umnumzana John Mangutka uthi abomthetho bazalucwayisisa lolu daba andubana uzulu aziswe okunengi. Okumiswa kwabane laba kuze ngemva kokuchaywa kwabo izolo ngosandakhethwa ukuthi ukuba yisikhulumeli sogatsha lwezemali umnumzana A.C. Lumumba. Ulumumba uthe abane laba bakhipha imali yamabhondi ngudlu e-Reserve Bank of Zimbabwe veyipha osiphatheleni ukuthi bathenge idola lemelika emkambo womkoto babe sebeyifaka ezikhwameni zabo. Sixhume ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Kusona lesi senzakalo esenzekileyo, izizalwane zaseZimbabwe kumele zifunde into eyodwa nezizalwane zomhlaba wonke ukuthi uhulumende obusayo eZimbabwe ngisitsho amaminista lawo eliwabonileyo oCassie Covent, oMthuli Ncube nabanye abaningi abafakiweyo yiziphamaso kuphela ezokuthi umhlaba ubone ubuso babo ukhangele le misebenzi yabemihle uthi kulo hulumende kwele Zimbabwe. Kanti uhulumende obusayo ngomunye wabantu abangaziwayo abasemuva abasesitheni abangelamagama asemphakathini yibo abantu ababusa leliyani lizwe. Ngakho nxa ubona uLumumba esenza njalo kutho ukuthi mkhulu kakhulu uLumumba okwedlula uminista we-finance okwedlula uGovernor we-Reserve Bank and baningi abantu abanjalo abayibo abaphethe leliyani lizwe hhayi labo elibabonayo kuthiwa ngamaminista. Ngakho yiwumbuso okhona kuleliyani lizwe, umbuso wezipoko abantu ababusa bengemuva kwemiduli bengabonakali ukuthi ngobani, okutshengisa ukuthi kusasenzima esiza kubona kuleliyana.
Ngezinye indlela ukhona amsebenzelayo omkhulu lapha uLumumba.
kutsho njalo kanti nakhona nje ukukhonjwa kwakhe ngumuntu uyaphakanyiswa abeke kusonikana isihlalo imfundo yakhe kayazakali izenzo zakhe ezinhle kazazakali kuthi waziwa njalo wazakala kubo nabo abaphethe iintambo zombuso
singathi ukumiswa kwezicukuthwane lezi umsebenzi kuveza yini ukubana uhulumende kamnangagwa ngempela uzimisele ukulwisana lenkohlakalo
ngabe uhulumende kamnangagwa uzimisele ukulwa lenkohlakalo ngabe yena umnangagwa ngokwakhe uyama ukubusa ngoba inkohlakalo uyaziwa ngayo njalo layo yaziwa ngaye nabaningi asebenza labo abasesandleni sakhe sobusa okwenzakalayo lapha mnumzane ukhona ukuyani okwakudala okwe-factionalism ungathola ukuthi icala labo bonaba asebethe bamiswa umsebenzi yikuthi mhlawumbe basebenzalane leli qembu kumbe lomunye umphathi kumbe leyinye ingqongqoshe ekhona phana kwi-ZANU-P F esithe yangazwani labaphezulu akukho okunye bajeziselwa nje kuphela ukuthi mhlawumbe basebenzelana labantu okungamelanga basebenzelane labo ngomqondo wabaphethe izintambo okwakathesi and kuningi okusazobonakala okunjalo
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe isixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Ubuhuquluzi obetheswa iziphathamandla zeReserve Bank of Zimbabwe lobu buvezwe ngoLumumba izolo ekhuluma enkundleni yeFacebook. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcitshi ezibona ngezenotho zithi lokho nxa kuliqiniso kumele babothe laba abantu ngakwelinye icele abatsha bezanupf bakhuthazwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abophe labo abenza lokhu uLumumba uthi umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uzahlangana labohlangothi lwamapholisa kanye lawe-central intelligence organization CIO ukuze basebenze ndawonye lebhaka le-RBZ ukubamba izigigamkhuba ezibhatheka kunkohlakalo lokuthengiselana imali emkambo omnyama. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo nguZulu ngesikhathi imali isilela elizweni ikakhulu ekwamanye amazwe kodwa itholakala lula ngabomkambo omnyama beyithengisela ngentengo ephezulu. Umnumzana John Masuku isakhamuzi seHarare uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende athathe inyathelo lokuvimba udubo lwezigilamkhuba ezigqila uZulu ovele ezidubekela.
Uhulumende kumele aphumele egceleni ukuthi yikho sibili osofenzakala emthethweni nxa kuphume udletshana lokuthi kuyenzakala kumele labo bantu babotshwe ngamapholisa kumbe amapholisa ayedingisisa ukuthi kuliqiniso yini uLumumba ngaphambi kokuzikhulumela ngokusuka ekhanda lakhe.
Kunjalo nje unobhala obona ngendaba zabatsha kuZANU-P F uPupuraito Karepi wethule umbiko esekela uLumumba ngokuveza labo abacatshengelwa ukuthi batshontsha imali e-RBZ besiya emkambo omnyama. Uthe lobu bugcili buyisitha selizwe ngakho kumele uhulumende alaye abomthetho ukuvimba limsebenzi emibi kodwa abaningi baveze ukungabi lethemba laleli nyathelo ikakhulu kulandela ukuqhatshwa umsebenzi kaLumumba onguye owethule umbiko lo njalo enika amagama alabo abacatshenayo ukuthi yibo abatshontsha imali ebhanga elikhulu ele-RBZ. Bathe lokhu akusikho kokuqala uhulumende kamnangagwa esipha ubufakazi bamabizo alabo athi batshontsha imali kodwa bese kusiba segcikeni ukuthi bekuyindlela yokuyangisa izitha zakhe. Ngomnyaka odlileyo uMnangagwa waveza ababizwa labo athi batshontsha imali besiya phandle kwelizwe kodwa kwabasobala ukuthi wayeqophe ukuyangisa izitha zakhe njalo akula ngitsho lo yedwa wabotshwayo. Umnumzana Albert wayesakamuzi seHarare uthi uhulumende uveza ukuphelelwa ngamacebo ekulungiseleni umlotho welizwe.
Udaba lokuthi amalunga afana labo CIO asetshenziswe ekuzameni ukuqeda udubo womkambo wemali omnyama kutshengisa ukuthi uhulumende wethu sephelelwe ngamacebo okulungisisa umnotho welizwe.
UZulu khanya ikhathazele kakhulu ngokuqhatshwa kukaLumumba ukuba akhokhele uhlangothi lokwethulwa kwembiko kugatsha lwezimali esithi lokhu kungezela indleko kahulumende ngesikhathi ingene lokubhadala izisebenzi zakhe. iningi labantu lithi lumsebenzi bekumele wenziwe ngabogatsha lukahulumende lokuthiwa kombiko lokusakaza uLumumba waxosha ugwatsha lwabatsha ngomnyaka ka-2016 ngemva kokungezwani lwayengumphathi ntambo walolugatsha umnumzana Patrick Zwawu. Kusenjalo kudaba esithanda kuluthola umnumzana John Mangushka, yena ongusibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, useyazise ukuthi abantu abanqonywe amabizo abo nguLumumba ababalisela uMirai Chiremba, uNomen Mataruka, Gresham Murazikwa, lo-Azintawana Saburi sebemise umsebenzi kulandela ukucatshangelwa ukubana basebenzisa imali ongekho emthethweni beyithengisa emkambo omnyama. Umnumzana Mangushka uthe bazazisa kumalanga alandelayo ukuthi laba bantu bazakwenziwani. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Umfumfu yinyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke, umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukisela mhla ka-22 umfumfu, kusiyafika umhla ka-26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele, belandisa ngokunqoba kwabo. Abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama. Lango 6:30 ekuseni kusikisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Kumagagasi awe 909 AM 4930-6040, 15460 laku-1885 kHz ku-shortwave.
Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi udaba olukhwezwe yisakhamuzi seHarare umnumzana Mfundo Mlilo olokuphikisa umthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo olungathethwa ngokuphangisa. Umlilo ufuyise udaba lolu enkantolo ngeviki edluleyo emelwa ngomnumzana Tendai Biti oyinhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Lanxa umlilo esithi udanile ngesinqomo somthethwandaba, uthi uBiti ubuyelile njalo enkantolo lamhlanje wacela ukuthi udaba lolu luthethwe ngesikhathi esifakelwa wonke amanye amacala.
Silokudana kakhulu ngalesi sinqumo ngoba uzathola ukuthi amabhenki amaningi aseqalisile ukuthi bathathele abantu i-2% tax kumadola kumbe ngathi kumali abayisebenzisa emabhanga. So kuyasihlukumeza kakhulu ukuthi umthethwandaba kawubonanga ukuthi lolu daba kumele lungene e-court ngokuphuthuma.
Umthelo we-2% lo okhala ngawo ungathi uba lomthelela bani empilweni zabantu?
Lomthelo uyahlukumeza ngathi abantu abaningi ngokuzathola ukuthi abantu abaningi imali zabo bayazibhadala zisuke emabhanga siya kokuthiwa yikokheshi ngoba zathola ukuthi ngathi elizweni leZimbabwe ngakula mali ngokuthi ngathi yikheshi. So abantu abaningi bayakhipha imali zisuka emabhanga zisiya kokikokheshi kumbe kubotelekheshi ukuze babhadale. So into umthelo lo wenza ukuthi ngathi esingathi yi-transaction cost kumbe imali abantu abahlangana lazo ekubhadaleni zibe ningi kakhulu. Uzathola ukuthi nxa uhambisa i-1000 sokumele ubhadale i-$20, so imali lezi zisuka zibe ziningi kakhulu. So okwenza ukuthi ngihambe edale ukuthi ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayakhonona njalo bayahlukumezeka kodwa ngabala enye indlela abangalungisisa ngakho. Kodwa sithola ukuthi futhi lumthelo kawukho emthethweni ngoba wabizwa ngendlela engahambelani lesisekelo sombuso.
Umumo wezenotho umi njani okwamanje nxa sikhangela imithetho elethwe ngubaba uMthuli Ncube?
Uzathola ukuthi ngathi kula ma-shortage amaningi, izinto kazitholakali ezitolo lapho ezitholakala khona kumbe sate kuma-black market zitholakala zidula. Ungakhala ukuthi like i-porridge labantwana eserevita ezitolo besithenga nge-$3 50 cents. Khathesi ezitolo leli porridge kalitholakali, litholakala ku-black market, lithengiswa ama $8, $10. I-cooking oil kayitholakala ezitolo, lapho itholakala kunye itholakala 1-1, ngathi kula ma-cubes amaningi. Xa ungazama ukuthi uyidinge ku-black market, itholakala kwa-$10. Kodwa imiholo yabantu ngayikakhwezwa ngurhulumente, kungathi amakhampani ngayikakhwezi imiholo yabantu.
Umnumzana Mfundo Mlilo, isakhamuzi seHarare esifuna umthelo okubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali wesulwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende usebonile ukuthi kulehlekana labo somabhizimusi bemanyene leziphathamandla zebandla lakhe leZANU-PF abatshotshozela umkambo wensitha lokuswelakala kwempahla ezitolo. Umnangagwa uthi ngalokho usezabumba imithetho ezakwenza kube lukhuni ukuthi ukuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha lokukhwezwa mahlayana kwempahla ezitolo. Kodwa uzaphumelela na? Lo ngumbuzo esiwubuze isikhulumeli se-MDC kwaBulawayo, umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kuyadanisa ukuthi abadala laba abafundi ngesikhiwa sithi experience is the best teacher. Umgabe lo Mnangagwa bashale 38 years bandawonye. Yikho ke uma sigcanguza sesenza konoko okwenziwa ngu-former president uBaba Robert Mugabe, sitshengisa ukuthi kakulani ngubukela phambili, akula development. Into yokuqala yikuhlalisana kahle njengabantu beZimbabwe. Phinde sihlalisane kuhle lelizwe jikelele singathi international community. Sesuka lapho sizaqalisa ukusebenza njengabantu sivuselela i-industry le-commerce. Okwakhathesi akula production, akusela ntuthu ziyathunqa koBulawayo lamanye amadorobho. Ungaswelakala i-production, bangaze bafaka ama-price control, kuzakwenza ukuthi izinto ziswelakale ezitolo lama-shelfini. I-price control ayizange vele isebenze lutho. I-demand and supply, i-economics, yiyo enza konoko ukuthi izinto ziphele mbe zibe zibitwane.
Manje wena ngombono wakho ubona ngani kumele kwenziweni?
Ngabe ngiyaba lethuba, ngabe ngiyatshela uMnangagwa le cabinet yakhe lo minister lo mutsha embonangeni bazamxotsha ngoba uzama ngamandla wonke ukuthi iZANU-PF yona ingangeni kwipolitical bazamxotsha njengonkosana moya. Abacebisa ngithi akuqale kuzanwane i-MDC leZANU bangashansi balungise i-confidence yabantu abafuna ukuzafaka imoto lapho abantu benze okuthiwa investment lama-factory aqalise ukuba khona le-railway system isebenze. Konke khathesi koBulawayo kunje abantu abalangitshe lamafutha okupheka bayahlupheka, izimoto zigcwele imigwaqo 4 to 7 kilometers, khonapho abantu bahamba ngenyawo akulaluto. Kanti i-price control yize.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwentengo yempahla elokudla eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka usonakala. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba we-Constitutional Council kwele Cameroon usunqume ukuba uMongameli Paul Biya unqobile kukhetho olwenziwe mhlaka 7 kuyona le inyanga. Ngemva kokuhluza udaba olukhwezwe kuleli dale ngabamabandla aphikisayo. Abebandla lama-Democrats khonapha eMelika bathi balithemba lokuba lonyaka kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Bazanqoba babe banengi kuleli dale ukuze benelise ukumelana lo mongameli Donald Trump lapho bebona ephambanisa. Inyanga kamfumfu inyanga eyabekelwa ukuthi ibe ngeyomkhankaso wemfundiso ephathelane lomkhuhlane wemvukuzane yevele umhlaba wonke jikelele we-Breast Cancer Awareness Month. Le yimvukuzane ehlasela kakhulu omama lanxa nje itholakala kuhlekana labobaba. Imvukuzane le ihlasela kakhulu omama asebele minyaka engamachumi amane loba ilakho ukuhlasela abaleminyaka ephansi kwale. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Inyanga kamfumfu inyanga yomkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane wemvukuzane yevele. Limvukuzane itholakala ngendlela ezehlukeneyo. Kodwa okuqala okumele kwenziwe yikunanzelela ikakhulu nxa isike yaba khona emulini ngoba ngezikhathi eziningi itholakala ngosendo. Abenhlanganiso ye-Island Hospice kobulawayo bakhangela abantu abahlaselwe yimikhuhlane yemvukuzane leminye imikhuhlane. Usister Nyathi osebenzela inhlanganiso le uchasisa ngokuthi imvukuzane le ihlasela abantu kanjani lalokhu abamele bekukhangelele.
Imvukuzane eyevele ijayeleke kakhulu ukuthi izuzakale ebantwini abaleminyaka phose eyi-40 years kusiya phezulu, kungatsho ukuthi abangaphansi kabayitholi. Into enye esithanda ukuthi abantu bayinanzeleke ukuthi imvukuzane yevele iyabamba abantu kumbe iyatholakala ebantwini ngosendo. Ungananzeli ukuthi kulo muntu oseke wagula i-breast cancer emulini ukutsho ukuthi la kumele unanzelele ukuthi uhlolwe masinyane ngesikhathi njalo uthathe amanyathelo awokuthi welatshwe.
Usister Nyathi uqhubeke ethi abaphangisa ukuthomba kanye labomama asebama ukulandela yibo abasengozini enkulu yokuhlaselwa yimvukuzane yevele. Ukudla lakho kulakho ukufaka umuntu engozini zemvukuzane.
Enye into futhi ejayelekileyo ukuba izindlela ezokuthi sinanzele ukuthi umuntu angaba le-breast cancer nabantu abaqalisa ukuthi bathombe besele minyaka emlutshwana ikakhulu ungakafikisi iminyaka engu-12 kumbe nxa usungena esikhathini sokuthi ume esithi yi-menopause i-55 years. After 55 years usule ndlela yokuthi i-breast cancer ingakujwayela. Bese sinanzela futhi ukuthi lasekudleni la kumbe inyama elamafutha kakhulu iyaku-exposa iyenza ukuthi i-breast cancer layo ikunamathele. Labantu abanathayo labantu ababhemayo konke khona lokho sithi aluba kuyenza aluba abantu bayazigcina benganathi njalo bengabhemi.
Usister Ndlovulayo owe-Island Hospice uthi imvukuzane le izibonakalisa ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuqubuka kanye lemithambo yegazi yeveleni. Uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ezazi isimo sakhe khona ezananzelela nxa engabe eselawo lumkhuhlane.
Njengomama kumele ubezazi ukuthi amabele ami njani ngoba yikho lapho kuqala khona utshintsho. Ungabona ubukhulu bawo sobutshintshile, the shape, lombala wazo. Ungabona kusiba lamadimpu, lokhu izifoto ezinjengalezi eziphuma esihlathini ebeleni nalapho kumunya khona umntwana. Ungabona sokule mithambo yegazi etshiyeneyo ephuma ebeleni. Ungabonakala nje irash, amaqhubu amanyathile angajwayelekanga, ingono. Ungabona sezidonseke yabuyela phakathi. Kwesinye isikhathi nxa uzibamba uyathola ukuthi sokuleqhubu elinye elingajwayelekanga eliqatha oli elingabe liqinile. Kwesinye isikhathi leli qhubu lingabe lihamba-hamba nxa ulibamba kumbe limile li. Nxa uthi uyakhama ibele engonweni ungabona kuphuma igazi kumbe kuphuma amanzi angajwayelekanga amanye amanzi alobomvu. Ungabona umbe kuphuma isilonda eveleni kumbe duze lengono. Ungabona njalo ngaphansi kwekhwapha ususiba lembilaphi ezingajwayelekanga eziqatha ezibuhlungu kwesinye isikhathi nxa uzibamba.
Egqira uSister Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi umuntu aphange ukuyazivika ezibhedlela ayethola ukwelatshwa. Kuqakathekile ukuthola usekelo kwabemuli lokuthi umuntu agijimele ukwelatshwa.
Ukuthi nxa usutholileke ukuthi ule breast cancer kumbe uleqhubu eveleni kumbe ivele lakho seliguqukile, selitshintshile, seligula, selibuhlungu, selivuvukile, kumele ukuthi ugijime uye kwabezempilo. Nxa kule kliniki eduzane, hambe ekliniki uyezivika ukuthi kulento engakuchelesisiyo ngebele lakho.
Imvukuzane le ilakho ukuthi ingayekela ukuthathelwa amanyathelo kusesemasinya igcine isimemetheka emzimbeni, kugcine kusiba nzima ukuyelapha. Kodwa konke lokhu kungavikeleka nxa ingaphangiselwa ukubonakala. Obababona labo balakho ukubanjwa yile mvukuzane lanxa ukutholakala kubo kunganeno kulabesifazane. Wonke umuntu kumele ahlale ezihlolisisa ukuthi umi njani emaveleni ukwenzela ukuthi aphange ayibone nxa ingathi isimhlasele. Ngalinyanga yonke umkhankaso wemfundiso yokulimukisa abantu ngemvukuzane yevele uyaphambili, njalo kukhuthazwa ingqingubani ukuthi ayehlolwa ukuze kuphephiswe imphefumulo. Imizamo yokuthola inani labantu ababulawa yilo mkhuhlane eZimbabwe yehlule ngoba odokotela bempilo bethi kumele bethole amanani lawo esigodlweni seHarare. Kodwa ugwalo olweZimbabwe National Cancer Strategy 2013-2018 luthi imvukuzane yevele ibulala abantu abalitshumi lanye ekhulwini, 11%. Ilizwe leZimbabwe selilazo iziqondiso zokulimukisa uzulu emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane webele ezibhedlela zikahulumende, kodwa leyi milutshwane kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile, qhubeke lilalela balalela abathandekayo kuze kuyefika ngolwesihlanu lapho esizaqhubeka silethulela khona imfundiso ngomkhuhlane we-breast cancer. Malaba Ndux Malax waunganani ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank lamhlanje limise umsebenzi iziphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emsebenzini yenkohlakalo. Umthethandaba we-High Court unquma ukuthi udaba lokuphikisa umthelo okubile ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo. wanele mtwakazi Oliver lelisayo ngontungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.